Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-26 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, osakhulayo owalwisana labo nogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukumfinyelela ngamandla ubesemthethwandaba izolo.
Nxa sibona namhlanje upresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusi ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo.
Intatheli zindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluzwa kwegolide zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka behlangana laye.
So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe, yikho kuzenza abanye abantu bebe lekusasa lelizwe liphile.
Induna udakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usungula inhlelo zentuthuko esigabeni sakhe.
Kuse kuthiwa lesibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhangele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Osakhulayo uMasimba Craig Maganira walwisana labo nogada bakamongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuyamfinyelela ngamandla ngesikhathi esethula amazwi akhe embuthanweni wemuzi we-Epworth ngomgqibelo ubesimthethwandaba izolo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba uMaganira ubikwa etholakele lensango esambeni sakhe. Wetheswa icala lokubangela ubudlwangudlwangu lokusebenzisa izidakamizwa. Udaba lwakhe ludluliselwe phambili ngemva kokuba ethe akula olunye ulimi alwaziyo ngaphandle kwesiTswana okufuna ukuthi kudinge ozakhumutsha lolu limi. Ilunga ledale lePhalamende lakwele Bhilitane umnumzana James Cleverly uselobele leli dale khonona ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kumkhosi wokugcoba inkosi uCharles ngomgqibelo ozayo. Ngeviki edluleyo uMnangagwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uthabe uManzinte ngokunxuswa ukuya kwele Bhilitane emkhosini ukuyagcoba inkosi uCharles. UCleverly ulobe incwadi esezandleni zeStudio 7 elonda izehlakalo athi ngezocuku lokwephula ilungelo likaZulu okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa ukugoqela ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa lokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala. UCleverly uthi uMnangagwa kuzamele akhulule uSikhala andubana avunyelwe ukuya kwele Bhilitane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
UPresident wethu uMnangagwa vele umdabuko wakhe ngumuntu olembali yokudlelana labo abantu laba balapha, ngumuntu olembali yokudlelana le apartheid South Africa, ngumuntu olembali yokudlelana labantu abayibona akade besidalela iproblem izolo ngesikhathi senkululeko, ngumuntu olembali ebalulekileyo njalo esandleni sakhe seGugurahundi. Ukhumbule ukuthi lapha othinta khona ngeGugurahundi ilizwe iBritain awulichi, iAmerika kawichi, ngoba yiwo amazwe omabili ayiwona abemqoka ekubumbeni, ekutraineni kunye lokukhipheni iGugurahundi. So bathola la abantu ababe vele bengazimiselanga ukuthi besebenzele uZulu abantu ababe obsessed nje kuphela ngokuthi bethole amandla ukuthi bebe sezihlalweni kuthiwe nguminister nguPresident so nxa sibona lamhlanje uPresident weZimbabwe esenxuswa enxuselwa ukuthi abe khona nxa kugcotshwa uCharles kungasethusa laba abakhona nayo ngiqinisa uyezwa ukuthi ukukhonona kwabo ayisiko ukukhonona okungenziwa yimlawe ukukhonona kwabo kabakhononi ngembali yakhe yezolo bakhonona ngokuthi uMnangagwa usevalele uJob Skhala entolongweni okwesikhathi eside kumele ukuthi amkhiphe so uMnangagwa lelizwe leli leAmerica ngabantu banye ungakhohlwa phela ukuthi lamhlazane kuplan ikhulu ukuthi ukukhitshe umgabe umgabe kaphumanga ilizwe lona eBritain leAmerica bengakwazi babelesandla ekukhipheni umgabe so yinto kumele sizwisise yikubona nje uMnangagwa enxuswa ukuthi abe khona kusiyagcotshwa uCharles baqondile bona ababatshengiselayo ukuthi hayi kabafuni ukubuya la ngezizathu zenu zabazitshoyo kodwa mina lawo esilezi izathu zethu ezimqoka ezisenza ukuthi singakuboni kuyinto eqhakathekileyo ukuthi kunxuswa uMnangagwa ukuthi abe khona kuzogcotshwa uCharles
lona udaba lukamnumzana Job Sikhala ubona ungani uhulumende uyephula na ilungelo lakhe ngokubona kwakho
angithi uyakhumbula Gandhi ukuthi ngesikhathi sika Smith kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuhamba epavement ezitolo kulesikhathi ukuthi umuntu omnyama ubengavunyelwa ukuthi eqe umgwaqo edrobheni khona phana ayengena endaweni ukuthiwa zindawo zamakhiwa kulesikhathi akade kulama toilet obekungena khona abantu abakhiwa kube le toilet ebingena abantu abamnyama izinto zonke zona ezo bezisenziwa ngoba bekulomthetho obukuvumela khonoko ibimibi imthetho yakhona uyakhumbula ukuthi umsundu bengavunyelwa ukuvota eZimbabwe bekungumthetho obukwenqabela khonoko umthetho obukhona so uSmith kade buse elandela umthetho abawufakayo bengamakhiwa uSikhala lamhlanje uyalaluka ejele kalaluka uSikhala ngesizathu sokuthi akulamthetho ngesizathu sokuthi uhulumende weqa umthetho lubana kuthiwa ukulaluka kukaSikhala ejele yinto engikho emthethweni ngase sike sabona amagqwetha aqeqeshileyo maningi abaqaba abantu abazomthetho ekhaya ngase sike sababona besiya emthethwandaba besiya mangalela uhulumende ukuthi uhulumende wephula umthetho ngokugcina uSikhala isikhathi esingaka esejele bemncisha lebheyi khonokho abakwenzayo bakwenza belandela umthetho ngumthetho omubi kodwa bakwenza belandela umthetho
lo ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane. Intathile izindaba zeAl Jazeera ezahlela idocumentary esanda kusakazwa eveza ukuhuquluza kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa zithi isikhonzi sikaMnangagwa mnumzana Hubert Angel waveza ubuphakaphaka obukhulu ngokuvula isifuba ehlanza yonke imfihlo yemisebenzi yenkohlakalo lapho zihlangana laye okwakuqala emhlanganweni abawenzela kwenye ihotel kwele Pilitane. Intatheli zindaba lezi ziveze lokhu izolo kuhlelo lwepodcast eziyethule ebulenjini be-internet zichasisa ukuthi zaluqoqa njani lolu hlelo lokuthi uAngel labanye ezakhuluma labo zahlangana njani labo. Intatheli lezi zithi uAngel waveza ukuba kana sifuba ngoba wahle wagijimela ukuzibonakalisa esefonela abantu abasezikhundleni ebatshela ukuthi ulabangane bakhe abalemali engcolileyo abafuna ukuthenga ngayo igolide eZimbabwe engazange wadingisisa ukuthi intatheli zindaba lezi ngempela zingobani lokuthi liqiniso na ukuthi zingabo osomabhizimusi. Ukuhlaziya okuningi ngalezi intatheli zindaba zeAl Jazeera uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibhejulikazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
uhulumende weZimbabwe kusukela lanini lanini uhlezi elabantu akusiyo cala kuhulumende weZimbabwe kuba ingxenye eyithe cabinet in or ukuba ingxenye yezinye ingatsha zikahulumende as long as ungatshontsha ungabulala ungathini as long as ungazange watshengisa amasayini okufuna ukuthatha amandla kulaba ababephetheyo akusiyo akwethusi yokuthi wonke umuntu kadinga indlela yokuthi engadla njani. Siyabakhumbula okangayi, siyabakhumbula oCikore, siyabakhumbula nje abaningi abatshontshayo ngama-90s, late 90s. So akula muntu eZimbabwe osokwabotshelwa ubusela. Ungabona umuntu ebotshwa eZimbabwe ubotshelwa ukuphikisana lalabo abalamandla, ukutshontsha inkohlakala siyonto ethusayo. So uyibet angel kungethusa uma kungatholakala esegxotshegxotshelwe khonokho.
Alubana kuthe kwaba semandleni akhofuzwayo waphiwa umlandu wokuphatha udaba lolu wokululungisisa uphatha ngitsho lalabo abaphatheke kufilimu le. Ungaluphatha njani, ungalulungisisa njani ukuze kuqedwe ukwebiwa kwenotho yeZimbabwe?
Okungenziwa uma nganika amandla ukuthi ngenzeni ngalabo bantu. Bengicabanga ukuthi abantu bonke yebo siyakwazi ukuthi sisekelo selizwe sithi anyone is innocent until proven guilty. Kodwa uma singathatha iconcept yamazwe njengabo China ukuthi umuntu wonke ongani utholakala esenza into ezile inkohlakalo phakathi uyafakwa ejele kumbeni uyadutshulwa. Mbona ngazathi bekuzenza kube lula ngoba kusuka kube luhlupho ukuthi umuntu otshontshayo utshontshele izalukazi, utshontshele intandane ngoba umnotho lowo ayisiwa wakhe ngoyelizwe. So ilizwe lethu uma lingasakwazi ukuthi ngomnotho walo lithenge imithi, libhadale umongikazi, libhadale amatitshala, kulungisa imigwaqo, uyabubulela ilizwe ngendlela ebuhlungu kangakakhulu, wabulala lekusasa yabantu abancane. So yiyo into okufuza ukuthi abantu masikhangele, singaboni umuntu otshontsha igolide kuphela, kasiboneni umuntu otshontsha inotho yelizwe, kasibone umuntu obisela inqobela phambili yelizwe. Ngoba ukuthi ngizinothise at the expense of the country ngibulala ikusasa yabanye abantu, kanti esimgwaqo efile ini lani, abanye bazithengela amaFerrari, bathenga lokhu lalokhiyana, bathenga nje wonke amathoyi ezimota, kodwa ilizwe lifile. So okudingakalayo ukuthi wonke umuntu otholakale kunkohlakalo afakwe ejele kumbeni adutshulwe. Yikho kuzenza abanye abantu bebele kusasa lelizwe liphile. Kodwa uhulumende njengoba siyakwazi ukuthi nguhulumende wabantu abebayo, kunzima ukuthi kubotshwe umuntu oyebayo, kuzabotshwa kuphela ama-political opponents kuphela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu njalo elwela amalungelo oluntu. Induna uDakamela wenkayi umnumzana Mbusi Bekithemba Ncube usechayele ihlombe abaphathise ngemali kanye lempahla inhlelo azisungule ngokusemthethweni esigabeni sakhe ekuqaleni kwayona le inyanga, ezibalisa ukwakhela izakhamizi eziswela izindlu isiphala lesibaya senkosi kanye lokubhadalela abantwana besikolo lemakolijini imfundo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sizweni induna uDakamela exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sesithole usizo mhlawumbe ngathi ukuphathiseka omunye uphosele i-$500 lesenje amalanga amanye adlulileyo ibele lo sithulethuma nabomama asebenza labo beyiqoka izindlovukazi wakontributa i-$1,000 ukuthini kusizakale mhlawumbe abantwana esikolo, ukuthi kusizakale mhlawumbe abazali laba esakhethileyo ukuthi bakhele documents ukuthi i-foundation le-Italian Development Foundation izinze izenzobalo ibe lesimo.
Phambilini kwalingxoxo sikhulume ngabampofu abathole izipho zokuphathisa empilweni. Kahle kahle kuyini abakutholileyo njalo libakhethe njani? Kukanti ikusasa kuye bazayenelisa ukuzimela yini?
Singananzelela sikhethe kumbeinhlangothi ezimbili, sikhethe abazakwakhelwa izindlu, sakhetha abazancediswa ezikolo. Nanxa sidobha umuntu sifisa ukuthi simsukumise ngayo yonke indlela yokuphila. So kungabantu esifisa ukuthi sibakhiphe vele esimeni sabo sokubampofu. Kukhona esibangezeleleyo abade bephiwa izipho lezo yade zibonakala ziphiwa. Kodwa bese kufika khona vele laba abazoyakhelwa nabo baphiwe izipho ngenxa yokuthi sithi ngumuntu vele othwele nzima ongenazo izinto ezimsizayo ekuphileni. So yibo abantu kade sibakhangela kakhulu. So sikhangela ngamazinga ngamazinga sibasiza sibancedisa ngoba sibona vele kuyibo asebekhethiwe phela. Sifisa ukuthi sibasukumise beze bebe ngabantu abazimeleyo abathi bona udubo alusekho emakhaya abo.
Ikusasa ke lizabe liqhubeka likhankasa ukuthi lithole usizo ebantwini kumbe njengokutsho kwakho ngaphambilini isibaya senkosi lesiphala senkosi sizaphathisa lolu hlelo okungaqhelisa lolu hlelo kuyini eliza kwenza kahle kahle.
Isifiso sethu ukuthi isiphala sethu senkosi sikhule siye sikhule. Okugoqela ukuthi isiphala senkosi sikhuliswa ngabantu besigaba ngendlela esisebenzisana labo ngayo kumbe ngenkangelelo leyo esayifakayo kwisigaba ukuthi isiphala senkosi siyosebenza ngayo. Bese isiphala senkosi asivalelanga usizo olungavela ngaphandle ngoba isiphala phela yinto egcinayo kumbe okugcinwa khona izinto ezingasiza abantu. Bese siba nesibaya senkosi. Isibaya senkosi zinkomo ezikhona okwamanje ezikhanele ukuthi zibe zisanda ngenani lazo. Kulaba omama esizabe sibakhipha kumbe izalukazi kumbe laba abengenelisi ukuzenzela izinto esingathi ngokuthiwa i-vulnerable bantu. Inkomo lezi zikhanele ukuthi zibancedise ukulima. Nxa belinyelwa laphana sikhanele ukuthi abantu laba labo bebele namabele abo. Ibe labo bekwanise futhi ukuphatheka esiphaleni senkosi. Bazimele bengabi mpofu bebe lakho ukudla kokuphila bebe lakho ukudla kokubhadalela abantwana babo esikolo ngendlela yokuthi thina sikhangele ukuphila ngokokulima phela ngokwezifuyo phela. Inkomo lezi ziyasiswa zibafakele abantu bona laba esizabe besibakhethile ukuthi besizakale. Isifiso sethu yukuthi thina ngokuya kwesikhathi senelithi ukuzimela. Ngiwethingafithi mina kunjalo kube nzima ukuthi sithi thina hhayi isizwa sisuze silikhangelele kumba sisuze silufuni. Sithi thina noma nguphi ofisa ukuthi siza kodakamela ofisa ukuphathela kumbe ukuphothela lokhu alakho esiphaleni senkosi kumbe ofuna ukuphathela esiphaleni senkosi ngoba usizo lungabuya luyindlela yonke. Ngoba zinhlelo esifisa ukuthi zimemetheke phela kungabi yidakamela kuphela. Khanele ukuthi sifundise abantwana seze befika kuyunivesithi. Kodwa khathesi imine yethu isasezimine emfitshane seizandla ziyasezana. Nxa kukhona abafisa ukuphathisa bengaphathisa ukuphathiswa kwabo yikho kuzayenza ukuthi sikwanise ukuzimela lanxa singaphathiswanga.
Leyo ke yinduna uDakamela umnumzana Mbusi bekuthemba Ncube obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esenkayi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkosi yakweleSwatini umswati wesithathu sefikile eZimbabwe phambilini komhlangano wokuthuthukisa izwekazi le-Afrika kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku ngenhlelo ze-digital owe-Transform Africa Summit. UMswati nguye njalo ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uPius Jambawa owechidungiza ocathangela ukuthi wabulala ilunga le-CCCC khona lechidungiza uMo Blessing Ali ubesemthethwandaba izolo. icala lakhe ladluliselwa phambili kumhla ka 9 wenyanga ezayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilijiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngibingelele kimlonke basakazi lani lonke balaleli be-Studio 7 umsakazi omkhulu. Hayi, siyabonga ngendaba ezinhle elisithumela zona. Hayi, mina ngithanda nje ukuphawula kakhulu ngokuthi kathi ubaba uMagalila Mafa ubangiswani ngoba wachaza nje kahle kwazwakala ngoba phela lona undoda avele igama isunge sakomoyo. So ukuthi ubangiswani mina ngazi ngoba bakomoyo bonke siyazi ukuthi ngovuma balandwa. Ma ungaya embalini yakwaZulu yonke kubathokazi bonke akekho umuntu wakomoyo lapho kodwa selisa nje uMagalila Mafa lokuthi bangiswani mina ngazi. Hayi, lawe baba uthe uMagalila Mafa uphawula njengomntwana. Hayi, siyacela uhloniphe inkokheli zethu baba, siyakucela impela ngilanga uhloniphe inkokheli zethu. Siyabonga
emsakazweni linjani basakazi. Hayi, siyabonga izindaba ngizilo president wezaphu sibangela izinto ethi hayi wena bafuna ukukhulula abantwana bese engimfuna ukumbuza khona upresident ukuthi ukhulula bapha abantwana, khulula abantu besindebeleni igumbi, khulula bonke nje laba si labe harara abashoneni ngoba maye khuluma ukuthi ufuna ukukhulula abantwana bezimbabwe ebala labasiharara bakhululeka kudala. Kuna mawuthi uzobakhulula nje udlalisa isikhathi sakho. Abeharara bakhululeka kudala. Abantu abakhululeka abantu besindebeleni. Njalo yona izaphu kayicaca ukuthi ilwela bapha abantu. Makuthi qhubeka ilwela yonke iZimbabwe ayi vele ilahlekisa abantu ngoba eharara vele akulanda ezayidobha le izaphu. Akula ngisho. Ingazi inikele ngemali, ingazi yenzeni, ingazi yehlaba izinkomo kodwa ngale harara. Akula muntu ozayivotela khona le harara. Izavotelwa ngapha emasho emathebuleni kuphela. Ngale mashona ndakula akula shona izavotela izaphu. So izidlalisa isikhathi kadijizapho yona nje kube nje yazingelela kumthwakazi bekhululile imathebuleni ndiyapho.
Studio 7 bathi bawethu sicela isikhuzeleni lo ubaba othi nguMaxim Kandla owaqeda inkukhu zethu ethi uyalwela impi yenkululeko. Akula mpi yankululeko ayilwelayo, walwela isisu sakhe waqeda inkukhu zethu. Ngoba ngabe uyakwazi wayeuhambele empini, ngabe uyakhuluma amagama akhe la ukuthi lizwe likhululekile. Njalo kazi ngombuso kaSmith uthi wawungcono kule doti yonke lesiyibonayo ngoba yena wayehlala egangeni amakhiwe ubusa. Kwakungcono Mkandla ngesikhathi Smith azawubone wena anto awuhlala egangeni. Nasasikhangeli kwakungcono, siyakhompeya kwakungcono, wangeke ukubone wena ngoba ucatshile egangeni.
Basakazi linjani lo mthwakazi jikelele alisibaleli incwadi sasisadela kade sasungula lo Studio 7 iqala incwadi zifuni kumbe kuba ngakwena ngazi libe selikhuluma ukuthi izincwadi ningi kakhulu lihle ukuzigqida. Kodwa nasi le ekamqondisi ekhuluma ngokuthi ichothoza umqondisi emarapi isiphindi sibili imnandi kakhulu yini kini na kumbe imnandi ebantu ethi umqondisi lishona njani njani lezinye elithi khona kungathethiswayo kodwa ngezomethi nje lena isithi mina ngakho umqondisi kunokho ngiyakubuyelela ngazi ukuthi kuthi kulabanye abangcono abadlanxa bemhlabathandi babuyelelane libe buyelela abantu bayo kodwa besicela ukuthi ngalendo ngisiphuthalelelo siyafisa ukungena ikakhulu ithi nabantu esasungula Studio 7 sisabhala izincwadi kwakabilayo okungakabilayo lokho silani kodwa selisilahlile abantu bakithi angazi ukuthi saliphambanisa ngani kumbe lifuna sikhulume ngani lisinika amazwi okwakhuluma ukuthi nxa sikhuluma amazwi elingathandiyo libona kungafanelanga ukuthi singene emsakazweni ngabe
impakazi the hub Studio 7 linjani basakaza abahle lani lo inkimuli yaseZimbabwe siyanibingelela siyabonga izindaba elisethulela zona isikhathi sonke bantu beStudio 7 mina okhulumayo ngulike wasenkayi bengicela ukufuniswa usisi okuthwa nguSamkeli Sodube. Usisi lo wasuka enkayi emncane andubana wakufela ngabazali bakhe ehamba losisi wakhe owakuthwa nguManyana besiya eGwanda esigabeni bekuthiwa kusemajawundeni angiqondi kahle kahle. Amshiyo lo sisi uzelwe ngo-1989. So siyacela ukubana ongabe belizwa leli lizwe abangabe bemazi lithintane lathi WhatsApp kunamba ezithi 7674-6391 siyamdinga kakhulu samkeliso Dube.
Ngiyalibonga basakazi baka Studio 7 ngenhlelo elingithumela zona. Ngithi hayi akuhlale kunjalo sobo zami, ngilela bonke babantu ngamili inkomo bonke abakhona ngapho ngaselizweni leAmerica. Ngiyalibingelela zisobo zami. Hayi akuhlale kunjalo sisazisana. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi bonke nje nabo bonke abalandeli baka Studio 7. Mina igama lami nguThomas Ndlovu esigabeni sakithi kumakwalela ePlantree kondolwane. Ngisicelo lapha ngicela ukuthi i-audio leli fake basakazi lingayeke. Ngisicelo la ngiyazwa bethi bazama ukuqeda izidakamizwa. Kodwa bayakhohlwa isidakamizwa esiyiso esiyibi kakhulu esesibulale abantwana abeZimbabwe. Isidakamizwa lezi sibizwa ukuthi ayinyengo. Injengo leyo why bengayivali kade? Ngoba yiyo esibulale abantwana bethu. Injengo leyo okuthiwa ngama-ranger lo kutshwala lo kuchiphi leyo obe-10 rand lokhu. Yibo sobubulele abantwana bethu ngoba kuchiphile. Kunjalo buyabodoza umuntu ujike besibone. Ngiyacela ukuthi ngabe kusiya ngami, ngabe kuyavalwa lo kutshwala ukuthi ayinyengo. Kungathengiswa, uzathola abathengisa injengo ebotshwe.
Yes, Studio 7 saluwa njani. Hayi siyaphila. Hayi siyabonga indaba elisendela zona insuku zonke silalele. Isike siphawule lathi okwanamhla nje kawani sizophawula ngesikhathi. Hayi into ekhona umnankagwa nxa bedlala ngeZimbabwe bedlala ngelizwe izanu abantu izanu kayiphumi. Abantu kabavoteli TRIPC bake batshintsha umbuso weZANU-PF. IZANU-PF ibusile lokhu idlala ngomhlaba. Thatha imali kathesi baphumale kodwa uyabona abantu begijima besiya kumnangaba besiyamqabezela begida phambi kobuso. Kambe sibilili abantu abalengqondo ababoni ukuthi lizwe leliyana limoshakele. Bayebehlezi phezu kwalo ilizwe linjeyana. Bazali lonke lumbono uboneni. Xa bazali behlezi phezu kwelizwe elibotokileyo linjeya, beizani ikhuluma lokho lalokho engakwenziyo. Sicela izali iphume. Siya mina njengami ngicela izani iphume. Umnankagwa engadlali ngabantu bemotsha imali esabekayo lezimali ezisabe iTRIPC right kakhulu. Siyabonga njengoba kuthiwa 2 minutes iyabe isiphelile iOD. Ngikhuluma ngise South Africa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 2024 65 03 18. Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Daylight come and me want go home.
Stack banana till the morning come.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Come Mr. Tallyman, tally me banana.
Daylight come and me want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot punch.
Daylight come and me want go home.
6 foot, 7 foot, 8 foot punch.
Daylight come and me want go home.
Day, oh.
Daylight come and me want go home.
Day, is that day, is that day, is that day.
Daylight come and me want go home.
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and me want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and
6 foot, 7 foot, 8 foot, punch!
Banana Boat Song, ingoma kamuyi uHarry Belafonte yena hopupe izolo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kusimamba ebulenjini ku www.voaindebele.com.